Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ama cases la ayipeti karesa ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi aclean.
Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo.
Ngokungesiyalike kubonile indumba yabantu esambeleyazisakhasela kwi-security ye-South Africa abantu abangabayo 123.
Uhulumende weleSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlele ngabenhlanganiso yabadlabuka eZimbabwe asebehlala kweleSouth Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo owethibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bones. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula, abogatsha lolu bathi kuze kube izolo abantu abafika 4,645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belomkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lunabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yikholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana muna arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko.
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise, nzala ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mungwati wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke sithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil council eHarare isincwethi nesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la ama-cases la ayi-30 karesa ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council. I-council iletha amanzi aclean. Amanzi aclean ngoba ezinye isikhathi amanzi abuye engcolile futhi. So ukuthi simasenze amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khona. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemikhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilizwi lokuthi hayi umkhuhlane lo ususikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
Ikholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu besingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana lekholera. Ayisilwe leZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique namanye. Abantu abedlula 100 babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhathana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube o Economic Revolutionary Alliance.
Okwenzekalize kubonile ndumba yabantu esambe yayikhankasela kwi-Food Security ye-South Africa, abantu abangaba yi-123 sakabe bayakhankasela ngoba bebekhona kumaubhedu sasa. So labo bebekhona belebebethatha ama-screenshot labo bekhuluma kuyika bakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-fuel bombs esithi khona sizahamba zisiyashuta khona ngale. So abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina ngiyirestrambe sethu sisekhona ngayo. So angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi.
Manje njengoba selimisiwe kanje, kwini elizakwenza njengehlanganiso?
Okay, sathi sisime cengo lokuthi khona sihambe kwi-president wekakabita Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, sikhuluma naye in a professional way, like politician. And singasakhulumi njengabantu, sikhulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sikofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movements lawa okuprojesa ku-embassy nakumabhoda wonke. Yikho ade sikofisa manje lapha futhinjengaleyo njengoba ngisilike khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo letanakhokana kumithapha izathela ukuthi khona kule kamba lesisisi le reprogressive Zimbabwean group le e-South Africa. So mina bengibona ngani ikho khona lapha kulokudenselana akusoze kubuye lokuzwa noma njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti liyabona. So ngiyathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye ibandla lebandla akuyabe benawo
Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukubaphazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukujengisela kuzaqhubekela phambili mhlaka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha wonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha e-border mhlaka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje sosa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani, sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basokole ngendlala benze yonke into elinjenganaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo, sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngumajors emesina.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho?
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki, asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba mangibhekile kule match esayenza e-East Gate abantu bathola ukwethuselwa kakhulu. So abantu azange bephumelele okuningi kwabo, kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela. La manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inhamba, hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ngokuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile, iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi, imisebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere. Into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni, asina tribalism esinayo, asiyithi political party. Thina sikufuna nje kuphela, sifuna ukuthi iZANU-PF iyehle esihlalweni, yikho esikufunayo. Asithi beZANU, asithi beZAPU, asithi beMDC, asithi beCCC, hayi. Ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngobuningi wawo, sincedisane ukuze sikhubekelele ingqubekela phambili, senzele abantwana bethu ikusasa labo.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iPhalamende incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo, kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagcitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengiso Shabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukukhuluya ngoThabang kuliqiniso ukuthi athi userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente yamili athize yamili i-CCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu labo abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bashiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguThabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko, njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abawenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente, uSpeaker of Parliament nominister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo kumbe ilesifiso sokuthi ithole into esithi i-2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulane. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyakhamanda. Kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi ungu-spokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ila malunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi sokumbu sukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngababe lokhu bekhontinywa beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele, akusitshintshi lutho. Ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le Triple C. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-sports indaba oqoqwe ngabephephandaba ele-Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe lolu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengeZifa NSP sithole amathuba ukuthi lakho esikufisa ufaka sizama ukuprotekta ababukeli bebhora kwenze nje ukuthi bengabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokukholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho thina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi sihlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Is there anything we are told to see appealed because of football? So that's the reason why we should protect people in any other time when you think of Ubukanga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar next war. For Mogunjaro, I'm a stadium, they ain't a business because of football. What would mean? Over the ground, FIFA license and everything, kungela bhola elidlalelwa khona. That would be a sheer waste of investment.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane bobulawayo ufunga inyamuthu kwamfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially nasingaqalisa ngokuthi wona ama-players educated on the law of the game, because at times ama-players are only for ignorance, asahambelani with the refs decision, ukuziwe and stuff. Kolonyana it leaves also to the supporter, selecting enough.
Abanye abaphatheke kulo mhlangano ngabagoqela inhlanganiso ye-Premier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Dynamo, sele-Chicken Inn kanye le-Bulawayo Chiefs, izakhamizi zamalokishi agqagqele inkundla ye-Paper Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi waza waza Friday, my darling. Waza Friday, I'm seven to forgive. Waza waza Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo owechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones womunye wabaculi bomdumo eChibilika otshayela umdumo ezingeni eliphezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke lasichathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo ngumxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni sasesigalamtata. Emculweni lapho bambizwa ngomxolisi Mr. Bones. Ukucula ngiqale ngo-2009 ngisenza ama-backing vocals ale ndoda. Ngabuya ngavulela mcembo 2012 elibizwa kuthiwa ngumxolisi Mr. Bones and Igalamtata Final. Mama, I'm not going to be able to do it.
wako msapozo tiwani njalo sula mazalati amangani
mkulu wengu sula nguwe rumba nginama album I 8 doja kangipizi ngeles 9 bese kuba le collab Plum Kings yamno Allen Dota asenze kuba khona ku album yayibizwa kuthiwa abahlahli apheka ngihambisana khona uMalum Madala Boy Indolwane Amangwe Edubute Edubia lo Prosper Bafana
Umkhulisi Mr. Bones usebenzela abaculi abathize njalo kukhona abamenza wathintakala ukuze acine kwezomculo
alendoda because ngiyomuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye uyumuntu engathi wanginspire kakhulu bese kusiba nje namaband afana nendolwane nayo yaba andesanda emculweni Precious Man yonyoba futhi kakhulu kanye noAlfred Mangela emculweni wami ngiyasibhalela ingoma ngibuye ngisikhompozele mphinde ngilide ama lead vocals ngiyenze nama backing vocals ngisenzela nje ngedwa kulokho bese ngisibona kwafowethu owancedisa kuma guitar
Umsapozi uthuya ngiyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni kwawona lo umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalete lakhe elintsha
yabi album is 9 izatholakala mpela kuma digital stores nami ngikhona ku Twitter khona ku Facebook ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i Facebook page yami ebizwa ukuthi umpolisi Mr. Bonzi Ndlovu Yabonga kakhulu.
Sikwethisela umxolisi Mr. Bones Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejibulika irumba pela kuhlelo Woza Woza Friday bela sonto elijukela kini lonke igama lomo yezwe Jesus Band
Live Talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osusuphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho muliZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.